Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 10 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele esibhedlela sempilo leselupane hospital esilokhu sisakhiwa, wagcizelela ukuthi kufanele sibe sisakhiwe ekupheleni komnyaka ozayo. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo ye-National People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo mkhulu we-Congress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Njengoba siphila ngokulima kwelakithi, abantu abaningi abayingxenye ye-constituency yezaphu enye basemakhaya njalo baphila ngokulima, so okwamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengasiya be-Congress.
Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England Queen Elizabeth, uPrince Philip obeneminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu.
Njengezi sabane se-Africa, kuningi sibe kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade engasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume ngokuxoxisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamongameli njalo engumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela seLupane Hospital esilokhu sisakhiwa, wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ka-2022. Lokhu kwethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle olugcizelele ukuthi uMnumzana Chiwenga uphinde wanikeza isibhedlela sempilo imali yokulungisa imitshina yokusebenzisa kugatsha lweradiotherapy egoqela ukuthi kube lamagetsi ngasikhathi sonke, i-uninterrupted power supply. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus lilokhu lisidla ubhedu elizweni njalo lihlasele abafika phose ikhulu 95 izolo kuphela, labulala abathathu. Ngalokho abantu asebahlaselwa ileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37,147, njalo asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,535. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane owe-vaccine luyaqhubeka. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo ye-National People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo omkhulu owe-Congress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Umhlangano lo wawukhangelelwe ukuthi uqhutshwe kusukela mhla ka-30 kuMabasa kusiya ku-2 kuNkwenkwezi. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana iPitule Maphosa uthi lokhu kukhalazwe ngamalunga ebandla lakhe ngoba iningi liyavuna.
Idale le-National People's Council lihlalile namhlanje emva kokubana ama-provinces ambalwa egcwele njalo anikeza i-recommendation yokuthi umhlangano we-Congress obufanele ube khona mhlaka 30 April kusiya ku-2 May udluliselwe phambili ngezizathu ezihlukahlukeneyo. So ngakho sihlale umhlangano we-special session obule agenda yena leyo ukuthi sikhangele indaba ye-Congress. So okuqakathekileyo okuphumileyo emhlanganweni lowo yikuthi i-Congress yethu isidluliselwe phambili sibekwe kunyanga ka-August 2021 So by 31 August izobe sibanjiwe iCongress without fail njalo sisiya ku Congress leyo ama programs nama processes akade ekhona ayaqhubeka esiya phambili awokulungiselela umhlangano lo weCongress njalo kuzaba le audit saba ingxenye yama processes alandelayo ngaqhubekayo ukuze sibe lomhlangano weCongress ophumelele ama provinces anikeze izathu esihlukahlukeneyo ezibangele ukuthi becele ukuthi idlulisele phambili okunye okuhlanganisela ukuthi abantu nje basiphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi enkulu basemakhaya njalo baphila ngokulima so okamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengasithiya beku-Congress so ngesinye sesizathu abasinikeze zona ukuze sazi ukudlulisela phambili i-Congress.
Lo ngumnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ukusenjalo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selimelele impendulo evela kuhulumende weZimbabwe kulandela ukutshengisela kwawo ngandawonye lenhlanganiso ezithiyeneyo esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele-South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland. Amalunga ayisithiyagalonyawo emthwakazi Republic Party alokhu evalelwe entolongweni esetheshwa icala lokubangela udlakela kulandela ukutshengisela kwawo kobulawayo eduzane lenkamba yamapholisa esola athi ukuhlukuluzwa komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leli lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu njalo akhululeka ingangena kwele South Africa kukanti afuna udaba lwegugu rawundi lulungiswe. Isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo onguye owethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kulelo lizwe usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njengemthokazi Republic Party yesatshengisela ePretoria embassy yaseZimbabwe mhlawumbe abanye bakubonile ke kubo Facebook lapha nakubo Twitter apha baphakamile impela abantu bakomthwakazi ngobuningi bawo ama-stakeholders achiyeneyo ahlangane embassy abantu bebefika mhlawumbe more than 300 akade belapho ke behlabelela izingoma betshengisela kwasekuhanjiswa ama-demands ethu ebesiwaphethe almost 10 of ama-demands abesinawo sawasubmitha e-embassy abalwa belalela be-embassy bawathatha ama-demands sasayina basayina basala lekopi nathi sahamba lekopi elinye ikopi lasala namapholisa i-SAPS ukuthi kube ngufakazi kusasa. So kuma demands ethu ke sishilo uhulumeni ukuthi sikhangelele ukuthi kuseyafika u-3 months uhulumeni waseZimbabwe abe ebonisile ukuthatha amanyathelo akhangelelwe kulama demands esiwahambise kuye uhulumeni waseZimbabwe. So kusho ukuthi ke silapha nje njengomntwakazi siqaphile nje silalela ukuthi uhulumeni uyayithatha le ndaba serious noma ke uyayithatha kujejengu nje ayithathe njengento yokudlala.
Ubona ubandla lolo luluningi kakhulu yini olwenziwa ibandla leMthwakazi Republic Party kumbe kuloku kukhethana nemihlobo?
Inhlupho zeZimbabwe ziningi kakhulu ngoba vele iZimbabwe yayakhelwa one emangeni. Iyakhelwe emangeni kwase kumele ukuthi iqhubeke isakhelwa phezu kwamanga. Kuyikho okubona manje kusenzakala kubo MDC akusiyo into entsha. Yinto ebivele ikhona thina sayibona kudala nje abantu beMathebeleland ngoba indaba ze-tribalism aziqalanga manje zaqala kudala. Kodwa ke njengoba uhulumende wakhona lo vele ebusa yeselesikhathi eside ebusa ucukulu wakhe ayelwenza eMathebeleland useqhubeka elwenza la kumabandla aphikisayo akhona ngale Harare fund labo MDC. Ende kasoza yekele ukuqhubeka kwenza khona lokhu ngaphandle sesimthatha uhulumende lo simfake ku-accountability akwazi ukuthi abuyele emuva akhangele ukuthi ubesenzani 40 years zonke lezi yini aseyakhile engenza ukuthi abantu bebe yination bebambane bebe yinto eyi-one. Sina njengabantu beMathebeleland sesifike kuthiwa lokuthi sesiqalise ukuthi sitoyitoye sibonise ukuthi kasivumelani lokhu kwenziwa nguhulumende. Silokhu sathi mhlawumbe uhulumende lo uzathatha responsibility alungise kungalinganiswa phakathi kwelizwe kodwa akakwenzi lokho.
Lo ngumnumzana Velile Moyo isikhulumelise ebandla leMthwakazi Republic Party wele South Africa. alokhe etheleka amazwi enduduzo okulandela ukutshona kwabengumyeni wendlovukazi ye-England uQueen Elizabeth, uPrince Philip obele minyaka yokuzalwa ayifika phose ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
IZimbabwe lomhlaba jikelele bakhala lemuli kaPrince Philip obeyindoda kaQueen Elizabeth. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usethe wakhala lezwe le-United Kingdom ngokukhothama kukaPrince Philip enkundleni yebulenjini ye-Twitter. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube laye ukhala lemuli kaPrince Philip.
Sithi dude esizweni samangisi ngokulahlekela kwaso yindoda yendlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth wesibili. Sithi ukufa akujwayeleki, akwehlanga lungehlanga. Lanxa umuntu esemdala okungakanani, ukufa asonto eqondileyo, akulindeleki, kakwamukeleki. Ngakho ngalamazwi enduduzo sithi kabaduduzeke. Bese sicela-ke ukuthi ngemva kokubekwa kwakhe osedlule emhlabeni sibe lobudlelwano obuhle lamangesi okuza kwenza ukuthi silungise ukufa kwabantu ababulawa yigugurawundi abayizinkulungwane lezinkulungwane. Kulethe ukuthula emndenini lokuhlaliseka phakathi kwabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi laye ukhala lemuli kaPrince Philip loba nje babethumba umnotho wamanye amazwe.
Ye, sikhala ndawonye lamuli yaseBritain ngalesi sikhathi ehambile uPrince Philip the Duke of Edinburgh. Nalokade indoda njengabesikhosini kukhona sibili akade beku-influencer hayi aseBritain kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. So thathaleli ithuba ukuthi sikhangele emuva sinanzelele lapha ahambe khona laloko kade ekwenza. Siyananzelela ukuthi njengezisalwane se-Africa kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume reconciliation sikhulume ngokuxoxisana mhlawumbe sesikhangela the imbalances that brought along by colonization.
UPrince Philip ubezalwa eGreece, ezalwa nguPrince Andrew, unina unguPrince Alice. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezenzakala eMelika, umongameli Hassan Rouhani we-Iran ubone kumabonakude namhla ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa iziphathelane le-uranium esetshenziswa kuzikhali, ngapho ethembisa ukuthi kasoze azibuthelele. Lokhu kwenzakale lelo lizwe linanza iNational Nuclear Technology Day. Elemelika lele Iran sebevumelane ukuthi bekhulume okwesibili eVienna ngeviki ezayo belandele iziqondiso zesivumelwano sabo ngeziphathelane le-nuclear, kodwa ele-Iran lathi izijeziso elazetheswa ngele Melika zingaphazamisa lezi nkulumo. Inkomo sezisifa ezansi emaNdebeleni ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo edalwa yimikhaza, njalo abafuyi benkomo bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu hlupho ukuze kulondolozwe lezi nkomo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonyaka, iningi labafuyi lijabule lisithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Charles Dube oyisakhamuzi esengezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi, uDube silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lichwani zidibha gqo, so sizisiwa le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhaza. Ezinye nje ziphoke ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyaqhula, angazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane bani lo nje owenza inkomo iqhule nje le ukhanya kulezi sifu futhi sezifuna ukuba lezilonda lezi amapundupundu emzimbeni lapho.
Umnumzana Dennis Moyo wayisakhamuzi seNandan eGwana North layo ukhala ngodubo olufanayo.
Ukufa kwezifuyo sokuaffecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So kutho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini uthi ngabe ukuyadingeka nabohulumende uyangenela sibila ngincedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ngingananzela amadibha imithi yakhona inzima ibuya nzima inkomo zidibha kalutshwane njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esinye njalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusulelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imkhuhlane kakhulu emkhazi kuthiwa lisenzima inkomo. So ke manje eyi besidinga uncedo olukhulu kwezelo ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njani leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuye la esingene asisize.
Umnumzana Stephen Mathema laye oyisakhamuzi seNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo asisakwazi ukuthi isebenzani. 2 inkomo zethu zilama-lamb skims sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba iinkomo zethu ngaso kuzayo izulingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kathi imali yethu ihamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo ukhala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi sithe bathenga umuthi abalazo. So inkomo zigcina sezihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo-foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mlongwa umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathanda ngumphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni ethiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxalo nkosazana Debra Mokhatsa sicubungula ukuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Iningi lithengisa impahla ezitshiyeneyo.
Iyakhula, you know, abantu babasekho imisebenzi sebe ku-informal yona leyo yokuthengisa buying and selling and yokukhokha amadoda and what else and kayisezikuphele ngoba i-government yethu kayikabi nama-policies la ayikakhanyi ukuthi yenzani nemisebenzi lokuvula ama-sectari. Izinto zonke zilokhu zisiwa yilo sikhangele i-economy yethu sikhangele nemali yethu loku kusiwa. So abantu they wake up in the morning they speak up for ngezendisi ufande ukuthi vele ama-street onke even noma lakhathi esi-covid-19 ama-regulations akhona.
Njengoba abantu abaningi sebephila ngokuthengisa bayithola yini imvumo kumbe sokuyikuphongwenza nje bengatholanga imvumo ku-council?
Okwakhathesi i-council is saying spending ukuthi i-control abantu be-especially leZimbabwe ne-economy yethu leyo. Singananzelela ukuthi once i-COVID lokuze ama-regulations yawathena esuka khona ukuthi abantu be-sanitize begqoka ama-mask benze landi nakhona lokuthi sibuyele emsebenzini. Iqalise ilama-strict lokuze measures yokuthi kumele uhambe emapholiseni ezikliya ubhadale ama-license ezezenze. But konke khona lokhu ikhansile kayekugwanisanga ngoba izini lakathi ezinoma sikhuluma ayikaniki izini abantu abadisleswayo from etown ayikabaniki emalokithini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asesemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedele abantu emalokithini. Ngingangikhuluma ngamalokithi ngikhuluma amawadi ukuthi atleast umuntu osuka osuka emarket ethengisa amadempophoma kuward 9 then ethengisa amagogo unaye uward 18 ithi ikhansile kayikafikele because so ithanda ukuthi abantu bayasenza indlela nje ezipresident lethengisa preze sikhuluma futhi zakhona lokho ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isike yacansa kakhulu ufuna usizo kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka. So at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi bemithe that target. Uthole ukuthi abantwana abaningi kabakho ezikolweni kathesi. So uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba nomntwana bonke basezibradeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engxenye umntwana ne-certain plan ezavulwa.
Sake saxoxa nawe kuwona lo msakazo sithi amanye amalunga enhlanganiso yakho athengisa impahla esebenzisa o-WhatsApp lokunye. Kwenziwa njani lokho njalo baningi yini abakufinyelelayo?
Okay, for those abakuma-associations they are benefiting a lot because ama-associations they've got ama-programs like ama-SBVTA we've got ama-programs esinawo ukuthi bayangena kuma-WhatsApp bethengiselane izinto zabo bethengele labo be-advertise, you know. For those again abangekho kuma-associations yiso lapho kuhlupha khona ngoba bathenguba mhlambe uzizisile yaphuma ubaba nomama behambe kanye labantwana bengela izini le-direction yokuthi well sesiphumile siyathengisane and singaphi kwakhona and lama-business opportunities abo engaqathi ukuthi vele asukela ngaphi langa. So ini nakuse sithi thina abantu bebulawayo kabambini kuma-associations isithi khansile lama-associations a-recognize about 9 so umuntu uyachuza i-association yakhe ayibona engathi ihambelana layo esebenzelana layo layo futhi ama-associations yanalawa ahamba ku-city council esiyaphiwa whatever i-city council esifisa ukuthi ngawo ubulawayo uyathuthuka ngawo. So laba baya bengekho khona kunzima ofcouse kanje besidinga-ke si-fighting for one customer then 1, 2, 3 yikhande ukuthi kwezinyisikhathi ngisina zokuzela kufina umuziso kubiwa ikufina zokuzela kulamavendazi abhazeneyo kulamavendazi abazobe banayizikhasome 1.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ngelichiyo kwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande weStudio 7.
Lingani tshona njani isulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga Mr. Gande.
Ungathi u Ernest Sibata ungubani kahle kahle?
Ernest Sibata indoda ezalelwe eGwanda, 37 years ago, umculi wegenre ebizwa kuthiwa imelo katrio. Yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo-2009, of which senginama-albhamu afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Afrika entshela abantu ngobuhle be-Afrika. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labe zokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlangana nalesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lamilele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlalalele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhona ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungiphinta bengangiphinta enambeni +27 75 16 98 05. Noma ku email ethi yona ernestosebheights@gmail.com kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sibata, noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezi zinto.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli nabalandeli nabo bonke abasupporta in music. ngithi phambili ngothando.
Lo ke ngu Ernest Sibata ebese la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezaphu lithi umhlangano walo omkhulu weCongress usudluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kona lo umnyaka. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.